Ulabantu wafika phose amachumi amabili 17 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. Uchiwenga wethule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela ngombimbido nyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 236,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 kwaphepha abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eleZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabasomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zezuya osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kobulawayo.
Ngilapha kuGeorge Slundika kobulawayo. Siyenza ngama-fridge, refrigeration and air conditioning.
Yes, sizokuthiwa kuvaliwe ngqi khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe, lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma essential ngoba sincedisa ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, lama-supermarket, they need i-refrigeration system. So sivalile kwathiwa si-applyele to Harare but silapha kobulawayo.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso.
Yekho ngisithi bathi si-applyele eHarare. EHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi i-problem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kobulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonokho. Pho alibhadali imali kumbe liyabhadala. Likwenza njalo konke khonokho.
Hayi lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibili ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolapho?
Siyadiphenda bathi khona kuyadiphenda ngokuthi la ma-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapho abasebe-calculator mina ngibhadala about 5,000. RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandele i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now, I think they must reduce the number of workers like in a supermarket. They must reduce the number labantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni. But manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokhu ethwala abantu kuphela ozuko labo ayagcwalisa wona lawo amabhasi uthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi? Njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona nazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters imanga mphathi. Ngoba inyanga iphela ama-renters amashop afunakala, ama-salaries abantu afunakala, lezikolo lazo bafundisa online, bafuna ama-school fees abo lawo ngama-email bayathumela zikunje kanje.
So singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela irenti khonapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga?
Ye, laba ubahola ngezinyanga nyanga, la ma-renters akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabisa.
Pho manje uzakwenza njani?
Eyi, sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti iyabiza ndimaza.
UMnumzana Dabengwa Zezuya ngusomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxelayo ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende.